njengoba kuyi-lockdown, ama-union leaders abenelisi ukuthi bahlangane lohulumende physically, bekhulumisana ngesikhalazo zababalisi. Njengoba kule corona plus ukutravela kuyahlupha kulezi nsuku. Ngakho-ke ababalisi babone kungcono ukuthi badinge enye indlela ebengayasa ngayo isikhalazo zabo kumqatshi. So ababalisi bazabe bekhuluma isikhalazo zabo betaga umqatshi kuFacebook la kuTwitter, bekhuluma isikhalazo zabo. Sibona ukuthi isikhathi sona lesi yiso esifaneleyo ukuthi ababalisi bakhulume isikhalazo zabo. Njoba isikolo zivaliwe, akusoze kube lokuphazamiseka kwezimfundo.
Kahle kahle izikhalazo zenu iziphi, njalo libona ingani uhulumende uyenelisa yini ukuthi azifeze?
Izikhalazo zababalisi ziningi. Imali abayiholayo incane kakhulu. Ababalisi bafuna ukuholiswa imali kade beyihola ngomunyaka ka-2018 $520, and izinto zokusebenzisa ezikolweni ezifana lama-textbooks, lama-science apparatus, azeneli ezikolweni. Kulezinye isikolo singakhanyela i-infrastructure, ayisayenzi. Kulezinye isikolo akula even ama-laboratories ukuthi abantwana bafunde kuhle izifundo ze-science. Singakhanyela futhi ababalisi bayakhala ngendaba yokuthi abasakwanisi ukuthi ba-advance izifundo zabo, ngoba lapho abafundisa khona behlala khona akula network. Kulezinye isikolo akula magetsi, akula transport, plus imali abayiholayo incane kakhulu ukuthi abakwanisi ukuthi basibhadalele i-school fees ba-advance i-education yabo. And okunye futhi izindlu abahlala kizo befundisa esikolweni asayenzi, sayakhiwa kudala, sesiku-bad shape. So thina sikhangelela ukuthi izikhalazo lezi zizalungiswa masinya, kwenzela ukuthi imfundo yabantwana ingaweli phansi, instead ithuthuke.